baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 25 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMasingo leBite Bridge. Izakhamizi zakobulawayo zithe gwaqa namhlanje zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla, zidingisisa indlela ikhansili yaleli dolobho engancedisa ngayo.
Uhulumende uyanika abantu emawadi, so ke besizophelisanazela abantu lama-complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. Ukudla lokule ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kuhlade kusho ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani.
Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo betshengisela besola iholo labo eliphansi, njalo bathi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo.
Kondaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu ehlala emadorobheni nxa elemuli yakhe esekuyela kumele ashiyele abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini, ikhwelile impuphu, ikhwelile amafutha okupheka, ikhwelile ithukela.
Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, ezamidlalo, leziphathelane labatsha lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Kutshone abantu abahlanu kwalimala abangamachumi amane lane 44 engozini yomgwaqo izolo ebusuku emgwaqweni weMasingo leBite Bridge. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele umsakazo weZVC ukuthi umtshayeli webhasi ye-African Link wehluleke ukuyiqondisa lapho umgwaqo obujika khona okubangele ukuthi ibhewuke ilale ngophahla. Uthi imbiko abayithola yayo ikhomba ukuthi ibhasi le ibigijima kakhulu. Abalimeleyo bagijinyiselwe esibhedlela seNeshuro District Hospital, abanye basiwa eMasingo General Hospital. Amabizo abantu abatshone kulingozi awakavezwa ngoba izihlobo zabo zingakaziswa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa namuhla emhlanganweni omkhulu owe-General Council zicubungula udaba lokuswelakala kwamagetsi ukudla lendlela ikhansili yaleli dolobho esebenza ngayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulo umhlangano, sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Into eqoke ngazo kakhulu namhlanje kokuqala kube le ndaba esikhuluma ngayo kakhulu le yokunikwa abantu ukudla. Sananzela ukuthi eZimbabwe ngenxa yendlala ekhona uhulumende uyanika abantu ukudla emawadini, so ke besizothola i-feedback sananzela abantu lama-complaints ukuthi amanye amawadi ukudla kubuyi bagcina belanda ukudla next door. For instance, ward 25 igcina siyanikwa ukudla kuward 24, ward 23 la igcina ihambisiya kuward 20 siyanikwa ukudla. Phezu kwalokho sakhuluma ngako kakhulu ukuthi ukudla lokule ndlela okunikwa ngayo kukhanya ngathi kwezindawo kucace kuhle ukuthi kanti abantu kufanele bathole ukudla ngobani. Sazokhuluma ngendaba enale e-budget eka-council. Ukhansile sizananzela ukuthi ubehamba exoxisana labantu emawadini okuthiwa i-budget consultation eka-2020. Abantu bavuma ukuthi izinto zinzima e-counseling kodwa bakuthongoseleyo ukuthi i-council sokufanele liphume lezinye iy'ndlela ezingancedisa ukuthi izame ukudinga imali kulokuthi ibidinga kuphela imali kuzakhamizi through rates njalo zisitshwe kule industry ivaliwe. So ke sokufanele ukuthi i-council ibe nendlela yokuthi incedisane lokuthi kuvuselwe i-industry. Abanye basajesa into ezinjengokuthi engxenye yokukhansile ngenza ngabomi ukuthi company yenxa enkulu ngavayile ivule hayi uvula laphana ngakunika ithuba lokuthi engxa ubhadala amazi kuphela amarezi ungabhadali okwenya ngezindathu ukwenzela ukuthi leyo company ivuke iye phezulu ezinto ezikhale kakhulu kodwa sesithuba ngakhona kule ndaba yamanzi ngokuthi akhanya semalutshwane kobulawayo izakhamizi lazo silo mnyando ukuthi singethane lo council ukuthi angansike awasebenzise kuhle sinazelize siqansise ama tariffs ukuthi abantu babhadale imali enengi kodwa injalo amadesi akhona engekho abantu bathi ukuthi khanya sokusiba lobudlongodlongo obuningi abantu bathi abantu bayabulawa abantu bayathontshelwa ngenxa yokuthi izesa ayilethi magesi ngezikhathi eziningi so abantu khonabo bathi ukuthi hayi sokufanele kube le ndlela yokuthi kuyengeje izesa
izinqumo elizithetheyo zizancedisa yini izakhamizi
izinqumo esizithetheyo kumele zincedise ngoba lokho bekulethwa khona okunye ngokuthi icouncil iyenzeni ukuthola imali kwezinye indawo into besizibhala phansi okufanele athi sizibhayele kucouncil ngoba injongo yenhlanganiso ayisokuphela ukuthi sisole lathi silo mlando idorobho ngalethu so-ke silo mlando sesizabhala ezo zinqumo sizihambise kucouncil ukuthi besides ukuthola imali yama-rates kuyasuggestwa lokhu lalokhu abantu bazobasuggesta futhi ukuthi kukhanya kule gold ngale kule yakuthiwa yi-SB farm abantu bathi khanya kule gold i-council khonaphala ingahlakaniphi ukuthi ibe le mzamo yokuthi idinga ama-partnership lezi yinhlanganiso ezile mali bahambe badinga imishina bayefaka laphana i-gold yana litholakala i-council ithole i-percentage engaye-40% kuthi lwana obuye le mali wayi-investa athole engaye-60% kuvunyelwa into engxenye ngemva kwe-5 or 10 years umuntu wayeseyenza imali yakhe yemishina abuye abisele leyo mtshini ukuthi ukhansil asikeoparato ngoba leyo abantu bekhansil abayisebenzika ziyabe sezifundile ukuthi kwenziwa njani ngeminye imizamo ebilethe naleyo zama ukuthi incedise
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Resident Association sixoxeye laye ekhona le kobulawayo Ababalisi abafundisa emaphandleni basola ukubotshwa kwabanye babo abenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe betshengisela besola iholo eliphansi. Abanye njalo basola indlela amapholisa abopha ngayo bonke abatshengiselayo kanye lamalunga ebandla le-MDC labalwela amalungelo oluntu besola okuningi okuchiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lwababalisi sixoxe lesiphathamandla sale inhlanganiso umnumzana Decent Bajila
ngesivumelwano samalunga enhlanganiso ye-ARPUZ kuzamele ukuthi ngazo zonke izikhathi alubana kulilanga lokuthi ababalisi bekwamukela izimali zabo nxa lezo mali zingenelisi ukuthi bephile impilo esuthisayo ukuzamela ukuthi kuye kwenziwa yebo imfa kumbe sithi umngcwabo welanga lokuhola lokho kuzakwenzakala inyanga ngezinyanga siqhubeka sisiya phambili njalo siyakwazi ukuthi uhulumende uzakwenza ukuthi imigawulo yesibambiso okuthiwa ngama-bail conditions ngesilungu nxa sebekufakile bazakwenza ukuthi ezinye zenkokheli ze-ARPUZ zingenelisi ukuphatheka kodwa amalunga e-ARPUZ ngobuningi bawo azabe siba khona until kuze kufike isikhathi sokuthi bahole imali lesi sini
kambe leyi uhulumende athi ubakhwezele ngayo izisebenzi zakhe ke eyabo 76% ubona ingani ingabathabisi
ngesifiso samalunga emhlanganiso ye-ARPUZ bekuyikuthi uhulumende nga uya phendukisa iholo libe ngedola lase-America kodwa kungasenani nxabe lete yena leyi ekhona ilakho engakwenza empilweni yomuntu alubana ekhona kodwa esihlala sikunanzelela yikuthi uhulumende engakhweza iholo lezisebenzi okulandelayo yikuthi intengo zezinto eziyizo esifuna ukuzithenga ngaleyo mali nazo ziyayilandela leyo mali zikhwele nxa uhulumende bengakwenza lokhu ukuthi ngesikhathi esalungiselela ukuthi eholise ama-teacher ne-US dollar okwakhathesi ebe eyenza ukuthi kumishwe ukuthi intengo zezinto zingakhweli bekungaba ngcono kakhulu nxa kuyukuthi lokho kwenziwa ngokwesikhathi esifitshane kusalungiselwa ukuthi sisiya phambili ababalisi bathole iholo labo nge-American dollar
umnotho welizwe lokho bathwalise nzima njalo izikolo zivulwa baza kwenza
emabhasini khonapho yikho lapho kulo hlupho olukhona kakhulu siyananzelela futhi njalo ukuthi izinto ezinjengempuphu ezisezadingakala ukuthi abanye abafundisa ngapha especially kwendaba bethu abafundisa emakhaya kodwa umuntu eshala emadrobheni nga elemuli yakhe esebuyela kumele achiyela abantwana impuphu ehambele impuphu njalo la emsebenzini ikhwelile impuphu ikhwelile amafutha okupheka ikhwelile ithukela.
Lo mnumzana Tisend Fajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo lwamasiko.
Zincana masiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
lingalitshona njani zulu kandaba lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijeneyo. Namhla ke sixoxa lomnumzana Jabalala okhona ngale eHouting Province kwele South Africa. Sixoxa ngokudlelana kwamaNdebele ahlala kwele Zimbabwe lamaZulu ahlala kwaZulu Natal. Sakwamukela kuhlelo baba Jabalala.
Yebo yebo, nami ngiyabonga. Sinakho kakhulu ukudlelana nabantu bakwaNdebele ngani ngoba abantu bakwaNdebele abantu esibazi kahle ukuthi baphumaphi, baphuma ngaphansi kwesizwe samaZulu. Abantu esibazi ukuthi bayaphuma bafudula inkosi uShaka basenza ngakhona obakhipha wabhekisa le base naye iBoyzini. Kukhona indawo kuthiwa kamzilikazi la eduze kweBoyzini. Sakade nje le kwakwisibaya sikamzilikazi wabaleka wazoshona leKwaNdebele, abanye bayangapha kwesiyabuswa emzansi emaNdebeleni ahlukene phakathi. Siyabazi vele la abantu ukuthi abakithi. Okubuhlungu-ke kodwa lokho kumele ukuthi kuhlalelwe phansi ngani ngoba umnotho waseSouth Africa kumele ukuthi sazi ukuthi uma sibabuyisa ngabe sinawo amandla okubagcina ngendlela ukuthi umnotho umi ngayiphi indlela. Kodwa futhi ukubakhoselisa ngendlela ukuthi nabo bahlupheke eZimbabwe izwe lakhona nje asifisi nakancane ukuchitha igazi labo. Futhi lokho sihlale sikhuluma ngisho nanini nanini samaZulu ukuthi chaba fwethu siyeke asisho i-apartheid ukuthi khona sibachitha igazi ukuthi mhlawumbe khona esifuna ukuthi sibabulale. Kodwa kakhulu 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 njengoba nami ngumZulu nami futhi kule kukhona abantu abayisibongo sami ngale emaNdebeleni, kukhona abantu abayisibongo sami ngale kwaZulu okuqaca ukuthi labantu abakithi.
Ye, nxa sikhula mpho-ke mnumzana siyabona ukuthi nxa lingakhulumisana lamaNdebele pho-ke bangabuya njani khona ngapho nxa sebefuna ukuthi babuye bazohlala kwaZulu, kwenzakala khonokho?
Kungazwakala kakhulu futhi ngani ngoba ngisho umntwana kwaphindangene lo ozalwa khona kwaZulu ebukhosini bakwaZulu ozalwa inkosi uPrincess Magogo okuthiwa lo owagcine baleka kwa-ANC wabaleka ovula iqembu le-IFP okuthi inkatha naye washo athi ngababuyise balethe la lisilo uqobo laso sakhala ngabo sathi lawa abantu ngabakhalela la bantu abagcina behamba abantu befudulwa yilembe angazi ukuthi yithi indlela abangabuyiswa ngawo naso uqobo laso asifuni nabo nathi asifuni nabo laba bantu.
Singathi-ke kodwa kubakhona yini aseke babuya khona ngapho bevela emaNdebeleni bafika bakhulumisana lani ngokuthi baphila njani kwele Zimbabwe njalo laba bamukela kambe laba bamukela njani befika khonapho?
Uma sizwa ngendaba sizwa bethi bakhona, mina ngangingekho njengami nje kodwa sizwa kuthiwa seke baya abanye beya kuyinkosi isilo samabandla khona kwaZulu kwaNongoma bamukelwa ngendlela enhle nangendlela futhi e-right. Kodwa leyo nto uma siyibuka ngoba umhlaba usabuswa ngaphansi kwama-president nangombuso nangomthetho-sisekelo wokuhlukana kuyophoqa ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe. Indawo vele bengayithola kwaZulu ukuthi bengene phansi kwamanye amakhosi bengene bakhe iningi indawo yakwaZulu noma mina qobo lami ngingeke ngisho ukuthi iningi ngoba phela ngiyona inkosi kodwa indawo kwaZulu iningi mangaxoxa behlale bebuye bezohlala kwaZulu. Angikholwa ukuthi uma sebefikile ngempela ngeqiniso sebeqondile ukuthi bazongena ngaphansi kwabazulu ukuthi bengaxosha ngeke bevele kwazi ukuxosha labo bantu.
Ye, ngithathele lithuba ukuthi ngubonge kakhulu mntu omdala khona ngapho-ke kwele South Africa ukuthi sixoxe ngezamasiko amaZulu lamasiko amaNdebele. Ungathinela kusasa ngenkulumo yethu le baba. Hayi, namhlanje simalapha kuhlelo lwethu ebesixoxa khona lo mnumzana Jabalala ohlala khona ngale eGauteng province kwele South Africa. Abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Kandlela obaba mkhulu babe lobo logogo kandlela ezinye
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla sixoxa lo somabhizimusi uNkosazana Samkeliso Chuma, yena oqhuba njalo inhlelo zokukhuthaza uZulu ngendaba zempumelelo. Umotivational speaker uqhuba inhlelo zakhe phansi kwesihloko esithi The Winner's Circle Breakfast for Champions. Samkeliso, ngiyakwamukela kuhlelo sisi, unjani?
Ngiyaphila, thank you for having me.
Siyathaba ukuba nawe namhla kuhlelo sisi. So Samkeliso, akusitshele okuningi nge-Winner's Circle.
The Winner's Circle ngayiqalisa because I realized ukuthi we go through ama-challenges atshiyeneyo, and as I say, like before I went to America, I think it was February, March, we lost our family home. We lost his mother, so we're starting afresh. And I thought, you know what, let me encourage abanye abantu that even if you go through izinto ezinhlungu empilweni, you have to make a decision. Mele wena uzikhuthaze ukuthi this is not the end.
Si lokhu sikudabalunye lohlelo lolu mhla ka 31 kulinyanga uzaqhuba umbuthano lapho okuzakhuluma khona abantu abafana lomnumzana Senzile Ndebele, uNkosazana Thandekile Moyo, umnumzana Twendray Shoko, lo sinqo Nyathi. Kuyini okwenza ukuthi ukhethe bona ukuthi baza bekhuluma kulombuthano?
Bathi ngithi Winner Circle, so these people give me ngama winners. Uzenzele for me Samandara always respect, because I look at how he has these young people, abantwana abancane abamsebenzelayo. He has given them ama opportunities to be journalists. Akula msebenzi enzima, but he has created a platform for abantwana laba to come and work for him and to get experience. And then ilo muntu onjengoThandekile Moyo, umama ubrave. Like izinto azikhulumayo, you know, on social media, nami sometimes she's my friend, I'm like, hey, like, are you really free to say izinto zenezo, you know? So to me, she's a winner. And then uSinqo Nyathi, ngiyathanda ngendlela acaba ngayo when it comes to his servant leadership. And uThandekile Shoko, he's a man that I also admire. He's very consistent. There was uBulawayo, he has been pushing the initiative of trying to keep uBulawayo clean. Uyayenza ngothando. For me, I respect umuntu onjalo.
Ukungena kulumbuthano kubiza $260 RTGS. Imali eningi lezi. Kungani uhlawulisa imali eningi kangaka?
You know what? I'm so sad. It's one of the things that engigulisayo, because I've been doing free ama events for time immemorial. And the vision ekadingayo for the event emhlaka 31 mele kube lokudla abantu badle bakholise. It's an experience that I want people to have, you know. And also, I mean, I can't bring abantu abazokhuluma and angibabongi. Not that they ask for payment, but ngiyabona ukuthi abantu laba be doing other things, but their knowledge, their wealth of experience, that thing is their tata, you know. And also, you know, I'm not saying ukuthi lami 260 ngilayo, but you know, abantu baspenda imali lapha abafuna khona. As I said, guys, ukuthi ngithi abaningi bathi abakwanisa ukubuya. I've actually put my money, eyami imali eceleni, for young people that I've identified, abantu babona ukuthi laba I know baza benefita from this, and I'm going to give them ama tickets for free.
Hayi, siyakuzwa Samkeliso. Okokugcina ke sisi, tshela uZulu ukuthi abafisa ukuza kulumbuthano kuyini abamele bakukhangelele.
You know how in our society right now we're always complaining about government yethu, ukuthi government yethu bazifaka bona phambili. So with the Breakfast of Champions, I asked all ama speakers on ukuthi can you speak on serving because this is what I believe with you as Zimbabweans, we lack. We always think of mina, mina, mina. So with the Breakfast of Champions, we funa abantu bebe talents, not to always think about themselves, but to think about abanye abantu. Cabanga ngomunye umuntu, there's nothing wrong. Uhlelo lumhlaka 31 August ZITF Tea Room. Umuntu asebenzisa gate 1 eTrade Fair. I'm sure abantu abaningi sawathi iTrade Fair ingaphi. And iqala ngo 9 up to 12. And kuzabe kumnandi because we are going to have an experience.
Abafisa ukuxoxisana nawe kumele
baye 0772830484. Or you can find me on Facebook. I'm Samgeliso Chuma. And then on Twitter, Samge Business.
Hayi sikuzwile kahle siyabonga kakhulu bekuhle kuba lawe kuhlelo.
Oh thank you for having me.
Ngithoka komuhle esami isikhathi sesiphelile. Asihlanganeni kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha esilethulela amaviki wonke ngolwesibili. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram username yami ngu @bigmike3 bigmyke3. Ole balelisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove. Bye bye.
Siyabonga Mike. Kuyalandela ke udaba lwezokholo lesiKristu.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukungamikela kwakho namhlanje ntambama, njalo ngiyathatha leli thuba ukubingelela abalaleli bethu.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje kusihlwa ngifuna sike sibale umbhalo ovelela kuTestament elidala. Ngifuna sikhangele uRute ichapter ka-1 ivesi ka-15 leka-16. Le vesi iyasetshenziswa kakhulu nxa abantu bechata. Yiza kubala ngalindlela. UNaomi wathi, khangela umnakwenu usebuyele kwabakibo lakubo uNkulunkulu bakhe, mlandele usowenu. Kodwa uRute wathi, ungangincengi ukuba ngikuthiye lokuba ngiyekele ukukulandela, ngoba lapho oya khona ngiza kuya khona lami, lalapho ohlala khona lami ngizohlala khona. Abantu bakini baza kuba ngabantu bakithi, lo nkulunkulu wakho abe nkulunkulu wami. Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwethembeka. Abantu abaningi nxa becabanga leli bala lokwethembeka, balutshwana abantu abacabanga ukuthi kungabe kuyinto elokhu isenzakala. Abantu abaningi babecabanga ukuthi ngenxa yokuthi khathe siphila phakathi kwesizwe kumbe phakathi kwabantu abangagciniyo ilizwi umuntu abe likhulumile, njalo abangethembekiyo. Into eqakathekileyo kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu yena nxa sisiza kuye wethembekile. Lona vele igama lakhe ngelithi wethembekile. Ukwethembeka kuqakathekile. Nxa sikhangele lapha lindaba engiyibalileyo, sibona ukuthi uRute wayelaso isikhala sokuthi aphendukele umamazala wakhe amthiye asuka ahambe ngenxa yokuthi umkakhe wayesebhubhile. Kodwa siyambona yena sithi, hayi, ngenxa yokuthi mina ngangithembise umntana wakho ukuba uzokuba ngumkami, ngenxa yokuthi kasekho khathesi sengikhangele wena. Siyambona esuka lo mamazala wakhe bebuyela kibo lapho mamazala wakhe ayevela khona esizweni samaJuda. UNkulunkulu wenza isimanga kakhulu nxa silandelela lindaba, ngenxa yokuthi abakwaziyo ukuthi siyakwazi ukuthi phambidlana uzagcina ethathwa kakutsha. Uthe esethethwe kakutsha wagcina siba ngukhokho kaJesu ngenxa yokwethembeka. UNkulunkulu kutsho ukuthi uyaqakathekisa kakhulu lindaba yokwethembeka. Lo ongaso uNkulunkulu nxa ngikhuluma ngodiabros uSathane kathembekanga. Khangela abantu abachadileyo, ukuthi abaningi sawuvala lumbhalo senze izifungo ngelanga sichada. Kathesi nxa ngiyubalile kanje, ulokhu wethembekile yini kowakho lo ohlala laye? Lokhu wethembekile yini esifungweni zakho zomtshato? Ulokhu uzigcinile na? Kuyini okwenzayo nxa kungala muntu okhangeleyo? Yikho khonokho yikho khona, ngoba nxa ungathembekanga ucabanga ukuthi akula muntu ombonayo, kutsho ukuthi vele awethembekanga. Kodwa namhlanje nazi indaba ezinhle, ikuthi ungaqalisa kakutsha wenze isifungo sokuthi emtshadweni wami ngifuna ukwethembeka. Kumele ukuthi namhlanje siphendukeni size kuNkulunkulu sithi, Baba sicela usixolele sethembeke.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza ngegama likaJesu, siletha wonke umuntu ade lalele kulabo uNkulunkulu wami abagwenxekileyo behlule ukuthembeka. Basize uNkulunkulu wami baphakame, beqalise kakutsha, bethembeke besiya phambili. Baba siyathandaza kulabo abagulayo, ngiyakhuza umoya wemikhuhlane, basilise uNkulunkulu wami ngegama likaJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useNisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga ke ntungamili Nkomo. Okwamanje ke kesizwe umculo othi ngithanda wena. Lozothileyo silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Emdlalweni ye-PS League lamhlanje, i-Highlanders ke inqotshwe i-Harare City 1-0, kwathi ke i-Dynamos le-Chicken Inn kwaba ngujikele obhanqa 1-1. Hayi ke sesifike emaphethelweni ohlelo lwethu. Sigqiba lapha ke okwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.